siyabonga Chris lo mavela sinhlanganya huye lichona njani emakhaya siyalambukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 23 ngolwezi 2015 Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Chapati inini mgabe, chukumgadira special wheelchair. Yokutika
Ngithe sizalungisa izitulo zokuhlalisa uMongameli Mgabe nxa engesenelisi ukuhamba. Ngizabe ngimfuqa esitulweni leso i-wheelchair.
UZulu ucatshulwa ngamazwi kankosikazi Grace Mgabe othi uMongameli Mgabe uzavusa afikise iminyaka elikhulu njalo lanxa esehamba ngesitulo sabagogekileyo i-wheelchair. Usikhwica mfundo semoyo obeyingcwethi ecubungula ezentuthuko eZimbabwe kasekho. Kwezemidlalo bayajabula abalandeli beqembu leChicken Inn ngemva kokuba leli qembu liphakamise inkezo yalo nyaka yeCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu uthi ucatshulwe kakhulu ngamazwi kankosikazi Grace Mgabe yena othi uMongameli Robert Mgabe ulakho ukubusa lanxa esehamba ngesitulo sabagogekileyo esewheelchair kumbe engasaboni. Unkosikazi Mgabe wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eMurewa ngempelaviki okuyingxenye yaleyo yemihlangano ayenza elizweni lonke jikelele.
Chapati inini mgabe, chukumgadira special wheelchair. Yokuthi kana kutheza kufamba.
Ngithe sizalungisa izitulo zokuhlalisa uMongameli Mgabe nxa engesenelisi ukuhamba. Ngizabe ngimfuqa esitulweni leso i-wheelchair esetshenziswa yilabo abaphila lobugogo. Akumelanga sesabe la. Sesike sahamba emazweni amaningi lapho okubusa khona abantu abangaboniyo. Kodwa ke lapha uMgabe uyabona. Loba engasaboni kumbe engasahambi, sizamlandela kuphela. Kambe sethuswa yini la?
Kulabantu, kulabanye abathi uNkosikazi Mgabe uyitshaye ekhaleni. Omunye walabo abavumelana laye ngomnumzana Gazira Chirumanzu, umsekeli webandla leZANU PF. Yena othi uNkosikazi Mgabe obekhuluma ngokuthi iningi labantu lithanda uMgabe liyamvotela njalo esithi ukuthi abuse ngendlela abayifunayo. UChirumanzu uthe kuyenzakala ukuthi abuse esehlezi esitulweni sabagogekileyo njengalokho okhulunywa ngonkosikazi Mgabe. Odokotela esixoxela bobathi kababoni inkinga nxa uMgabe esihamba ngesitulo sabagogekileyo kumbe engasaboni elokhu esembusweni. Bathi okuqakathekileyo yikuthi uyabe elengqondo ezaneleyo na. Kodwa uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi akumangalisi okukhulunywa ngunkosikazi Mgabe.
UMgabe uGrace uvele uyaklamaza ukuthi uMgabe uzazibusa kuze kube le-100 akulamsebenzi lokhu. Kakuntshintshi uDube silalo kuleli lizwe. Noma ngaze amfuqe nge-wheelchair akusoze kubisa amagetsi ezindlini. Ngaba kusoze kubisa ukudla, akusoze kubisa imisebenzi. So kakutshintshi lutho, sithi thina kaphumule ahlale phansi kungena abanye abantu abaza guqula uDube olulu kuleli lizwe.
Kambe ukuthi bangabonga ukuthi phula kuhlu nje kuze kuthiwa sebetshise ikhundla njengoba kuthiwa ke abaphikisayo ngani bale nkantsho mbijani?
Hhayi, abaphikisana inkantsho kayikho. Into eqakathekileyo ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi sihlanganise amakhanda sonke siphikisana lo Mgabe. sihlanganisa amathanga amakhanda sivumelana ukuthi injongo yethu kuyakhiphizana. Singakhiphizana siyanelisa ukuthi sehlukane siyehlangana ke ngapi ku ground sesadinga ukuthi isikhundla lezi sizifunayo. Ngoba akusincedi ukuthi singabambani izani senze umathanda phezulu kwethu.
Kodwa kuyenzakala phela ukuthi angabusa eseku wheelchair phela. Ubona ukuthi kuyanga.
Ukubusa sibuza uzabuza ku wheelchair as long as silokhu singabambananga. Ngoba kathesi iningi lethu ngasakhangeli udubo lukaZulu sesingazanisa sesifunga ukulahleka asibambane nini Zimbabwe omuhle sikhiphe izani zonke amaphathi wonke la asandukufoma amatsha ubani ubani ngasibambane nini siyekhiphe izani singakhiphe izani sesizahlangana phambili laphana lolalo ngendawo ngendawo sesingena ke ukankazeni esikwaziyo ukuthi awulamuntu ozahlukuluzwa.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT. Udokotela Ruth Labote okubandla le-MTCT laye uthi kuyenzakala ukuthi uMgabe abuse sihamba ngesitulo sabagogekileyo kumbe engasaboni. ULabote ukhuluma lokho ezimele njengodokotela hatshi emele ibandla lakhe.
Lokho ukuthi na umuntu angabusa ewheelchair into engayenzakala mina njengodokotela ngikhangela ngendlela ezingu-2 umuntu ukungena kuwheelchair akusathi ukuthi ingqondo yakho asathathi unga ukungena kuwheelchair kutsho ukuthi wena awusakwanisi umzimba either uyasindwa kumbe ulimele kumbe ulobuhlungu obuthize kodwa akutsho ukuthi ingqondo zakho azisathathi ukuthi awungake wabusa uyabusa sibi uyakwanisa ukubusa ingqondo mazizaright ngoba ukungena ku-wheelchair kumayelana lo mzimba wakho lamathambo akho ukudina kwayo.
Kodwa nxa sikhangela khonapho-ke nxa sikhangela khonapho mama dokotela omkhulu kuyakhanya ukuthi phela umuntu nxa engumuntu oqinileyo abe sengeniswa ku-wheelchair abantu bakuthi phela selenkinga so ukuze kuvaleke khonapho kuyavalwa njani kuthiwa umuntu lokhu ebhabheme engqondweni.
Hhayi umuntu ingqondo mazingasathathi liyambona iqiniso lodwa wonke umuntu sonke sikhonapha sonke akula muntu ongathi kasoze avuke kwi-wheelchair ngoba i-wheelchair lo mkhuhlane othiwa yi-spondylosis amathambo lo even emuntwini lama-50 years ayabona adleki acine sengena ku-wheelchair baningi abantu obabona sebephusa kumbe omunye alimali awe kubi kumbe abe ne-problem yamanezi kube sekuthiwa kusefanele angene ku-wheelchair. Lokho akutho ukuthi ingqondo zakhe azisathathi ngoba i-constitution i-clear ukuthi umuntu ubusa ngengqondo not ngomzimba. Yikodwa entshona nitshela khona abantu ukuthi umalinga owayengumeya eku-wheelchair ngoba khathesi njalo ngeninjalo sesitena abantu abagoqekileyo abafananga babusilisa.
Ye kodwa ungakhuluma-ke lapha-ke dokotela ukuthi umongameli ingqondo asisahlangananga uyabe sewungumuntu onjani nxa sehamba khonapho nge-wheelchair yakhona.
Lokho kuyabe sekufanele kukhulume kona amadokotela bakahulumeni bona avele bemkhangela.
Lo ngudokotela Ruth Labote obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MTCT lithi lokhu lisalolonga amaphepha okukhweza emthethwandaba licela ukuthi uvimbe unkosikazi Grace Mgabe ukuqhubeka esabela uZulu impahla kahulumende ebalisa amathalakitha. Unkosikazi Mgabe ophakathi komkhankaso wokuhlangana loZulu upha abantu ukudla le mpahla etshiyeneyo ebalisa izigqoko inhlanyelo lamathalakita athunyezwa nguhulumende wakwele Brazil. Ibandla le-MTCT lithi okwenziwa ngunkosikazi Mgabe akulunganga ngoba engasizo siphathamandla sikahulumende. Lokhu kwesatshelwa ukuthi kungabangela ukuthi abandlulule aphe abasekeli bebandla leZANU-PF kuphela. Isikhulumeli sebandla leli LMTCT umnumzana Obed Gutu utshele iStudio 7 ukuthi basalolonga amaphepha abo njalo baza kuya emthethwandaba ngasiphi isikhathi besethula lolu daba. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele ngcwethi kwezomthetho umnumzana Job Spanda yena othi ibandla le-MTCT ngempela lilo daba olulesi sindo.
Ngokubona kwami nanxa kuyukuthi lezo mpahla azinasingayo azidistributayo ezinika abantu zimpahla ezatholwa nguhulumende eziphiwa ngomunye uhulumende okwelinye ilizwe lapho zizakuthiwa uhambe nika abantu abatractor nxa sisakhumbula sisa ngiyakubula ukuthi ama-tractor lawo kuye kwaba levumelano phakathi kwegovernment ye-Brazil leZimbabwe ngama-tractor nalawo. Nxa kuyukuthi yiwo lawo ma-tractor awanika abantu, ngibone ngani mina bayabe bele-ground sibili yokuthi bammangalele. Ngokwazi kwethu thi umka-president akunasikhundlalaso kuhulumende khona kwakathesi. Isikhundla sisalaso esisaziyo ngesakhe sona lesi sokuba ngumthelelo we-women's league ye-Vanipief. But uhulumende hayi kanasikhundla, kanalungelo lokuthi ahambe nika abantu izinto zikahulumende yena engekho kuhulumende. Wa-NDC nxa kuyukuthi yilo lolo daba abakhuluma ngalo. Yes,
sona isisekelo sombuso engasisebenzisa yini ukuthi azivikele athi njengoba mina ngingunkosikazi kamongameli welizwe ngelelungelo lona lelo?
Hathi angiboni sivile ngoba uba ngunkosikazi kamongameli akutsho ukuthi akukuniki mandla okuthi uhambe uholise abantu impahla zikahulumende. Uba ngunkosikazi kamongameli engaba namanyenzi amalungelo wakhe njengomama wonke, but hathi akungeneli kumbe kakuhambelani lokuhamba uholisa izinto zikahulumende. Akuhambelani zithu izinto ezehlukeneyo kakhulu.
Leyo yingcwethi ecubungula zemithetho umnumzana Job Spanda.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Usikhwece mfundo semoyo obekhokhela inhlanganiso ecubungula ezentuthuko kwezokulima e-African Institute for Agrarian Studies, owake waba njalo ngumcebisi kahulumende kwezokulima kasekho. Umoyo ubhubhele engozini yemota kwele India ngempelaviki. Uke wasebenza njalo ekolishini le-University of Zimbabwe, waba ngumqondisi njalo wenhlanganiso ye-Southern African Regional Institute for Policy Studies. Waloba njalo ingwalo ezigoqela oluthi Land and Agrarian Reform in Zimbabwe Beyond White Settler Capitalism. Abanengi abasebenza lo moyi bamchaze njengomuntu owayesebenza gadalala ukuthuthukisa ilizwe lakhe. Ngalokho bathi ukubhubha kwakhe ayisiko kulahlekelwa kwemuli yakhe kuphela, kodwa ikulahlekelwa kwelizwe leZimbabwe jikelele. Ukuwa kwesisindo serandi leSouth Africa lona elisetshenziswa kakhulu esigabeni zeMathebeleland sokuthiye amabhizimusi amanengi elizweni esadalala, njalo abanye osomabhizimusi bemaphandleni bathi akula ngitsho lenzuzo abayitholayo. Bathi okubabulalayo kakhulu yikuthi lanxa bethengisa impahla yabo ngamarandi, nxa sebesiyawoda abama-wholesale babe befuna idola leMelika. Sixhume omunye wabanini bhizimusi abakhalayo, unkosikazi Nhlanhla Sikhunyane, yena olesitolo komangubo.
Siyawoda thina, kufuneka idola ngase sizothengisa lapha ezitolo sobethenga ngamarandi. So la ukuthi charge intengo ephezulu abantu abasenelisi kuthenga, usizocharge nale intengo nje elingeneyo, but ngase siyawoda leyana intengo icharge leyo kayisakuphi leyana i-order ukuvele uyiwodile. So kunzima kakhulu kithi lokho ukuthi silithole idola, asilitholi, sesithola naleli randi nje kuphela elingalamsebenzi. But lokho belibulala lisiya phambili, asikwazi ukuthi bathi sibhalanse ngathi, asisakwazi ukuthi singamakhona. Izinto zakhona kunje, ngilitholile lelo randi ilicense ile ntengo ephezulu. Ngiyahamba ngebhadala ilicense ngithathe yonke into eseshophu ngisale ngalalutho. Sense silokuda. Ngizoba silokuda ngiyakumakhelwa nimboleke imali yakhe. Xa sengiyibolekile ngayifaka eshophu. Ukuthi ngimbiselele yami imali isabuyeli futhi back. Sokungumlandi futhi okuthi ngihlale ngibe sikwelede sonke isikhathi. Abantwana ezikoleni sebesihlulekile. Lathi sesehlulekile emkhuhlane sithanze enziwa yenxa yokuthi sihlala singanamali sonke isikhathi.
Nxa lingathengisa ngamadola izinto zenu kabathengi yini abantu?
Siyafisa ukuthi sithole amadola. Siyathola kancanyana nje ngemantendi yalaba ababe. Sekanyele babethola bathola amamali imali zabo lezo zamadola but inengi yabo babuya sebetshintshile bethola amarandi abasenelizila ukuthi babe basibhatale ngamadola babuya besibhatala ngamarandi so manje siyitholelelana ayi sasiqedi iviki sishilayo idola endaweni yethu ngemva kweviki idola labo seliphelile sekungena njalo irandi leli liyabe selisincedisa nezikolweni abasafuni irandi bafune idola so ukuthi ngize ngiyethenga idola kanti ngizobhadala esikolweni ikufakwe ebhizinisi
kule nzuzo eliyitholayo pho iprofit
akula nzuzo iprofit engama-R150 ukuze ethenga yenze i-R100 gaina 50 cents 1 rand eyakuthengisa izinto eziningi kakhulu njalo ukuthi siyangothi ungasakwanisi ukuthenga khonokhuyana abhizeni ukuthengile
Unkosikazi Nhlanhla Sikhunyane ngomnini bhizimusi wakwamangubo. Ihofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana siyehlise imbhadalo yokunceda abadinga usizo olutshiyeneyo ngesikhathi iningi likhonona ngokuthi inhlawulo efunakalayo iphezulu kakhulu. Iningi bese libona kungcono ukuyadinga usizo ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Iningi leZimbabwe kade likhonana ngentengo ehlawuliswa yihofisi yeZimbabwe uma udingwa uncedo olufana lokuphiwa amaphepha ogwalo lokuhambisa ipassport, ukugcizelela amaphepha kanye lokuqiniseka ukuthi ugwalo lokushayela i-driver's license ngangempela. Kodwa ngemva kokubona inani labadinga uncedo ehofisini leli sehla, imbadalo edingakalayo isiyehlisiwe. Okwamukelwe liningi elithi selizaqala ukusebenzisa ihofisi le eseHaburoni. Umthozi Sibanda yena ungcome ihofisi yeZimbabwe esithi lokhu kuzabanceda ngoba inhlangothi zikahulumende weBotswana zisala ukubanikeza uncedo sithi kulokuphekwa kwamaphepha ikakhulu izithupha zemfundo liningi lezizalwane zakwamanye amazwe.
Ayi, sithanda ukubuka i-embassy lapha ngoba sebehlisile intengo yokubhadalela ama-service anjengokucertifya. Uhulumende weBotswana ubesemisile ukunceda abantu abavela kwamanye amazwe ngama-service afana lalawo so kuyinto enhle kakhulu njalo siyayibuka sithi baqhubekele phambili besinakekele.
USiphe Sihle Dube uthi besokufike kusibanga sokuthi abantu abaningi bayedinga uncedo ekhaya kulokuya ofisini yeZimbabwe kweleBotswana.
Enziwe yiZimbabwe embassy yancomeka kakhulu. Inhlawulo zabo beziphezulu kakhulu kungakhethelekile umbudinga ipassport kumbe uyafotokopa nje iphepha bekungangcono ugade ubuyele ekhaya. Uye kwenza lezo zinto intengo yangkhona ibiza bangcono kulokuthi uye kibe usiyacela lolo ncedo siyabona.
Kukanti uJafet Moyo uthi uhulumende weZimbabwe wayezama ukuthuthukisa isikhwama sakhe ngokudinga imali ngendlela engacacanga.
Siyajabula kakhulu ngoba i-embassy ihlise ama-prizes. Abantu ba-respondle ngokungayi ngoba i-government was trying to raise money ngabantu abavele bekhatshana behluphekile.
Umoyo uqhubeke esithi inyathela elithethwe nguhulumende weBotswana lokuthi angasizi laba abafuna uncedo lokufana lokugcizelela isithupha lamanye amaphepha aqakathekileyo liyezwakala ngoba ubuqilibo siyabuqhela.
Bajhila bathatha izwi layo imvunye okwala kwamapholisa ukusethifya amaphepha. Ungaba into eqondileyo ngoba abantu sebebaningi ababuya ngapha ngaphandle kwezenxa yokuhlupheka abanye babuya lama certificates angekho emthethweni akaqondi.
IBotswana ithi ithethe leli nyathela ngoba kule ningi elivela kwamanye amazwe eselivame ukudinga imisebenzi lisebenzisa izithupha zokuzibazela ngakho omunye lomunye kumele ayehofisini emele ilizwi lakhe eBotswana ukuze athole uncedo. Lokhu kodwa ukuhambi kahle labo abasekudeni khatshani lesigodlo iHaburoni njalo besekudeni leZimbabwe ngoba behamba imango emide besiyadinga uncedo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela amazwi kaNkosikazi Grace Mugabe yena othi umkakhe uMongameli Mugabe uzabusa aze afikise iminyaka elikhulu 100 years. Njalo uthi uzaqhubeka ebusa lanxa engasaboni kumbe esehamba nge-wheelchair. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika seletese izijeziso zenotho kuzizalwane ezine zakwele Burundi lizethesa umlando wokutshotshozela ingxabangxoza kanye lempi yomdeni kulelo lizwe. Umongameli Barack Obama wethule lesi sinqumo lamhlanje. Sokutholakale izidumbu ezingafika ikhulu zabantu abafele engozini yokukhukhulwa ludaka obelugeleza lusehla entabeni kwele Myanmar. Abahlengi bebelokhe besadinga ezinye izidumbu phansi kwenqwabanqwaba yokudilika kwezakhiwo duzane le migodi emba amatshe aligugu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezempilakahle lamhlanje inhlanganiso ephethe umsebenzi wokudinga lokugcina igazi ithi yasungula uhlelo lokukhuthaza ontanga ukupha igazi kusukela ngompalakazi kusiyafika uzibandlela ukuze kube legazi elaneleyo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi esivame ukuba lengozi zomgwaqo eziningi. Kubika uNotando Spanda.
Kusukela mhla ka 5 Mpalakazi kusiyafika u 11 Zibandlela isikhathi esaziwa ngokuthi Youth Donor Month okukhuthazwa ontanga ukuzakupha igazi njengoba izikolo ziyabe sezivaliwe okuyikho lapho okuvame ukuphuma igazi eliningi. Uhlelo lolu lujonge njalo ukuthi kukhuthazwe abatsha laba abapha igazi ezikolo ukuthi baqhubeke besenza lokhu lalapho sebeqedile izifundo zabo njengoba iningi livame ukuyekela lapho selikhulile. Osakhulayo umnumzana Bernard Mpofu uthi limkhuthazo iqakathekile ngoba abantu bayaphela ngengozi zemigwaqo kuthi lalapho bebeza sila kuswelakale igazi. Ethi ingozi ebekhona ngolwesihlanu lapho ukubhubhe ijumi lanhlanu labantu itshengisa ukuthi ukudinga kwegazi kungenwa kukhefu lekhisimusi kumqoka.
Kuqakathekile ngoba sisikhayela ingozi ezizakalayo find that abantu abaningi balimele and badinga igazi leliyana, so kuhle ukuthi sidonate ukuze sisave impilo zabanye. I realize ukuthi most of the people aba embaziyo mina abathi abangadonate igazi they are afraid of the bafica bele HIV positive.
Oqondisa inhlelo ze-NBSZ uNkosikazi Esther Masunda uthi bayakhankasa kabanzi bezama ukukhuthaza uZulu ukuthi azephathisa ekupheni igazi. Esithi kuvamile ukuthi minyaka yonke ngekhefu lekhisimusi kudingakale igazi eliningi kungakho bekhuthaza ukuthi abantwana besikolo beze ukuzaphathisa lalapho izikolo sezivaliwe. Lo nyaka uthi kungcono ngoba sebaqala ukuphatha inhlelo ezijiyeneyo emphakathini bekhuthaza ukupha igazi kungakafiki ikhefu.
In terms of the blood stocks, there's blood stocks have actually improved because now we've got the
nxa sikhangela igazi esilalo khathe silinengi ngoba sisaqalisa ukuthi senze imikhankaso etshiyeneyo eyabantwana besikolo kanye lezakhamizi.
Isakhamuzi uNkosikazi Smeleni Mathema uthi imota sezabanengi emgwaqweni kuthi layo leyo migwaqo seyafa okuyikho okubangela ingozi eziningi. Lapho kudingwa igazi uthi lo hulumende kumele adinge imizamo yokulungisa lokuqhelisa imigwaqo eya emadolobheni amakhulu ukuze kwehliswe inani lengozi emigwaqweni.
Abaningi abadinga igazi ikakhulu ngabaye bengene kuzingozi zomgwaqo. Okunye okubangela ingozi imigwaqo yethu yona le engalungiswanga i-government yethu.
Umnumzana Sifundo Ngwenya oyinhlanganiso leko Bulawayo uthi bayaqhubeka bekhankasa kabanzi bezama ukukhuthaza uZulu ukuthi azephathisa ekupheni igazi. Lanxa sebesebenzelana kakhulu labasakhulayo uthi bakhankasela ukuthi abadala labo baphe igazi. Okwakhathesi uthi abantu bapha igazi ngendlela encomekayo okuthi bakhangelele ukuba lelaneleyo eziphaleni zabo ngesikhathi sekhefu.
Abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi kulabadala, kanti ke labadala labo sebeyiselelisa ukuthi baphakamele phezulu ekutheni banikeze igazi. Phala zegazi ke hayi, igazi likhona lenele ukuthi lisize umphakathi. Labantu bayapha ngesihle sibili igazi lelana eliphiwa ngesihle kungelambadala ungakhokhelwa lutho.
Isakhamuzi njalo umnumzana Bheki Impilo Bhunu uthi iningi labantu alinanzeleli ukuqakatheka kwegazi ezibhedlela baze bazithole sebekusimo esibi kumbe belesihlobo esedlelwe ingozi yomgwaqo igazi lingasekho. Uqhubeke sithi bekungaba kuhle ukuthi uZulu asukumele phezulu ayekupha igazi kungakabi lomonakalo, ngoba ungabe ngisazi kancedi nxa esechithekile angeke abe esabuthwa.
Ukudonetha igazi kumbe blood donation bona kuyinto ezibalulekileyo kakhulu, ngoba yinto esiza imphefumulo eminingi esiyabe singayazi. Njalo kwezi zikhathi unganelisa ukusiza loba isihlobo sakho ungananzelele. Basigxika manje kule ngozi eziningi emgwaqweni, kulabantu abaningi abatholakalayo begula sebe-critical bedinga lelo gazi.
I-NBSZ ithola amayunithi ayinkulungwane lamakhulu amane i-1400 egazi ngeviki endaweni zayo zokunikeza igazi phose amachumi amane i-38 elizweni lonke jikelele. Ezikhathini zonke kumele i-NBSZ ibe legazi elingangenkulungwane ezimbili lengxenye i-2500 units, kodwa nxa kusiya kukhefu lekhisimusi idinga ezine i-4000 units. Phose ingxenye yegazi lonke litholwa i-NBSZ i-40% iya kubo mama ababelethayo, kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we-anemia. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo baqhubeke bejabula abalandeli bechikenini lamhla endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ngemva kokuba leli qembu liphakamise inkezo yalo nyaka yeCastle Lager Premier Soccer League ngomgqibelo. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana bechikenini bathengwa kunqoba iqembu leHarare City nge-3-1 bakhuphula inani lemiklomelo abalayo laya kumachumi amahlanu lathoba munembili 58. Okulinani elingeke lifinyelelwe ngamanye amaqembu ebelincintisana lawo. Amaqembu langathi le-FC Platinum kanye lele-Dynamos wona ale miklomelo engamashumi amahlanu lane 54 iqembu ngalinye. Ukunqoba kwe-Chickenin kuza lelungelo lokumela iZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa owe-African Champions League ngomnyaka ozayo. Abalandeli baleli qembu bathi sokumele liqalise ukulungiselela umncintiswano lo. Umsekeli omkhulu we-Chickenin uMacLeod Moyo uthi iqembu lakhe liphumelele abantu abaningi belokhu besithi lisaselincane lisacathula.
Bonani iChikenini kwezebhori yaphumela, ngoba banengade bethi iChikenini ngumntwana, but umntwana ethu sabantu abadala namhlanje.
Kusenjalo iqembu leFlame Lili libe liqembu lesithathu elizagunyulwa kwisigaba se-PSL ngemva kokuba libe nguntshingi lobhanqa 1-1 leqembu leWawa ngensonto. Amanye amaqembu sekusaziwa ukuba bedlala kwisigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Iqembu le-Cholo-Cholo na elihlezi kwizinga lesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo liyale lokhu lile miklomelo engamachumi amathathu ngemva kokutshawa nge-2-1 nele-Highlanders. Umqeqeshi weqembu le-Cholo-Cholo uLizwe Sweswe uthi iqembu lakhe kuzamele linqobe le-Harare City emdlalweni walo wokugcina ukuze lisinde.
Sizofanele siwine nayo yonke indlela, but game of football injalo, sizaqinisela up to the final end because now we need 3 points loba kanjani.
Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Hayi ke isikhathi kasisavumi isihlobo esithandekayo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu ucatshulwa ngamazwi kankosikazi Grace Mugabe othi umongameli Mugabe uzabusa kuze kube naphakade. Oliver Lelisayo, mthwakazi omuhle nguntungameli Nkomo, libelwa busuku obuhle.